ukungazisisani lo ungasebenzelani ndawonye kwabantu baseZimbabwe osokuthethe isikhathi eside kakhulu sokuthethe wasibisele emuva kukanti ke ngokusebenza besikwenzile mvana kusukela nje uSmith bese sekhona abantu befunda besiya esikolweni lokuthanda nje khonokho ukuthi sicakathekise ulwazi kusuka kungasabonakali ngendaba yokuthi ezomkhonomi lazo ezemfundo ezinjalo seziwele phansi imfundo esilayo senelisi ukusisiza ngoba sivanjelelwa sidoniselwe muva yikuxabana lokungasebenzi kuhle kwezombusazwe.
Kahle kahle kuyini abantu beZimbabwe abangakwenza bebodwa ukubona ukuthi bathola umbuso olungileyo njalo okhululekileyo njengokutsho kuka-Ibrahim?
Ngibona mina okuqondileyo yikho lokhu ukuthi abantu beZimbabwe benze lokho kuke kwathiwo nguWelshman Ncube enyangeni ezidlulileyo ethi yena ukuthi siphumelele siye phambili kuzamele sazi ukuthi ububi osobenzakalayo lokulwisana esikwenzayo kakusadalwa izinto ezimqoka sokudalwa ukuthi thina sithi umuntu onje ngeyokufanele abuse onje kafanele angabuse njalo ngaphanqalo kungasenzakalanga ilizwe kasamelanga liye phambili kufanele ukuthi sazi ukuthi ilizwe limele liqhubekele phambili loba umuntu othize engabusanga njalo okufanele kubuse yizenzo zomuntu ukuthi umuntu ukuthi uzakwenzani nxa esengene embusweni welizwe. Ngibone ngani khonokho ikho ongasesiqhubekelisa phambili njengabantu kodwa kulesibanga esabakhokheli ngokwabo abakhokheli ngalapho esesikhona sokufanele bavumelane ukuthi siqhubekele phambili ngesisekelo sombuso omutsha sibuye siqhubekele phambili senze ukhetho kungeladlame